sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 17 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina njengoba ubona wamfoti vele awukhethe lolu alijengisele lipho. Ngoyiphesente njakhona abantu abavotileyo lezota vele akumesejengisiweyo ngokwesiphaleni.
Ibandla lezanu-PF linqoba kukhetho lwe-by-election olokudinga usezamela iChiwundura idalele ephalamende.
Njengami lo-chairman wami othiwa nguJason bathi thina santshontsha iflag yabo. So abantu bezanu-PF nxa besibona bakhuluma bakuthandayo phezu kwethu. Omunye angathi sizalibamba 2018, omunye athi ha lizakhawula 2018.
Abibandla le-MDCT ekuwatsana East bathi sebedlela evalweni ngoba besethuselwa ngabezanu PF abathi bazobathathela amanyathelo alukhuni kukhetho luka-2018 lungedlula. Abasakhulayo beZimbabwe banqoba kumdlalo wabo wakuqala kumncintiswano wokuthuthukisa imisebenzi yescience we-First Global Challenge owenzelwa khonapha esigodlweni seMelika iWashington DC. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla lezanu PF linqobe kukhetho lwe-by-election olwenzelwe eChiwundura ngempela sonto. Umnumzana Brown Ndlovu nguye usezamela lesigaba edalele ephalamende ngemva kokuthola amavoti adlula inkulungwane ezifika phose kuchumi i-9426 kuthi obemele ibandla le-NCA umnumzana Brighton Mutswiti wathola amavoti angamakhulu amane i-445 esigabeni esilama abelelungelo lokuvota abazinkulungwane ezingamachumi amane lantathu i-43,000. Kodwa inhlanganiso ezikhangela ngokuqutshwa kokhetho olubalulekileyo zibe lensolo ngendlela ukhetho oluqutshwe ngayo olubalisa ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota i-voters roll. Enye yalezinhlanganiso iZimbabwe Election Support Network kumbe ZESN ithi kusetshenziswe ingwalo ezimbili zamagama abavoti njalo kukhanya abantu bebengaphiwanga imfundiso ngalolu khetho. I-ZESN ithi njalo bekulamagama amaningi afanayo kwehlukana nje inombolo zesithupha okudida ingqondo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi impela kuningi okumele kulungisiswe kungakaqutshwa ukhetho lomnyaka ozayo.
Ya vele phela kuyazitshengisela vele ukuthi ngamandla alela ngoba ukhetho vele olufika umnyaka sizaphela sesiqondane lama i-parliamentary elections alutsho lutho. Okwesibili ukuthi amaqembu azwayo esibili o-MDC bonke bebengekho labo babambo labo bani. So kuyafana nje lokuthi i-Highlanders bidlala nje lama-boosters awungeke usitshele lutho. Ungakhangiyanzela ithi futhi i-RC ibe le research itshengisela ukuthi i-voters roll yakhona vele ibhilile. I-voters roll kamudeli vele kayisebenzi lutho. Kulabantu abaningi abalikhulu abavele babhaliswa ngobutsotsi. So mina njengoba ubona wamfoti vele ukhetho lolu alisitshengiseli lutho. Ngoyiphesente njakhona abantu abavotileyo lezivoters vele akhona esetshengisiweyo ngokwesiphaleni nje.
Kungaba kuyisifundo bani esisithola kukhetho lolu nxa sikhangela oluzayo lomnyakoza?
Right, ukuze kuhle kule nkulumo eziningi eziqondane le-BVR ezinyezikhwicamfundo engangikhona emhlanganweni last week wesithi wena i-BVR kukhanya siphuzile yaso ziyenzakele ukuthi abanye bathi khona ukhetho luzabuya ngo-February ngo-January. Okusithengiselayo mfowethu ukuthi i-voters roll ekhona le endala ekamudeli kayisoze isinike ama-results angela nkulumo sokufanele ukuthi nxa kungela isifundo sakho nakabalelele uMorgan Tsvangirai wabuthi ngincube kathesi nxa kungela voters roll entsha e-BVR sokutshengisela ukuthi abafanelanga bavume ukuthi kube lo khetho ngoba kuza siphendisele emuva siphile futhi ku-2013 kube le nkulumo okwakhathesi vele thina amazimbabweni sesizibhejele ukuthi nxa abantu bezanupiyefu bengaqila asihlangene esitradini sesingene egangeni.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Abebandla le-MDCT ekuwadzana eHarare bathi sebedlela evalweni ngoba besethuselwa ngabezanu PF abathi bazobathathela amanyathelo alukhuni kukhetho luka 2018 lungedlula. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni wabalandeli be-MDCT ekuwadzana East. Lo meli wabo edalela ePhalamende umnumzana Nelson Chamisa obezokwethula isimo sokwenzakala esigabeni sakhe. UChamisa utshelela umhlangano ukuba okufunwa ngabezanu PF yikuba abuyiselwe amandla wokukhetha uChief Justice kumongameli Robert Mugabe.
Constitution yenyika ayisinzimbe inongovunwa apha wadira.
Isisekelo sombuso kasifani lemve. Umuntu ayephule lapho athanda khona. Kayisinto yokwenza intando yakhe umuntu. Kumele sihlonitshwe ngumuntu wonke. Umongameli welizwe ngakho phezu komthetho, ungaphansi kwawo.
Inkokheli ye-MDCT ebisemhlanganweni lo ithethele lithuba ukusola isehlakalo sokutshiswa kwemota yebandla leli ngeviki ephelileyo ngabacatshangelwa ukuba ngabezanu PF. Umgcini sikhwama wohlangothi lwabontanga ekuwadzana East unkosazana Maid Masuku upha umbono wakhe phezu kwalesi sehlakalo.
Thina kusiphatha kabuhlungu ngoba imota le eyatshiswayo ngeyethu thina ama-youth. So besicela ukuthi abomthetho badinga ukuthi ngubani, ngoba ukuthi ngithi ngubani angikwazi ngoba kwenzekala ebusuku sasisezindlini, kodwa sibuhlungu ngemota yethu eyatshiswayo.
Uma sukuthi kunjena lenye inkokheli yabontanga behlezi besethuselwa kokuphela ngabanye babo abezanu PF bebathembisa ukuba bazobathwalisa amagabha avuzayo ukhetho luka-2018 selwedlule.
Njengami lo chairman wami othiwa nguJason bathi thina santshontsha iflag yabo. So abantu bezanu PF nxa besibona bakhuluma bakuthandayo phezu kwethu. Omunye angathi sizalibamba 2018, omunye athi hali zakhawula 2018. So thina kasikhululekanga ukuhamba kulowo musi. Sahamba ecourt yafika indaba yangikhona yathiwa khona zenini yolugcweleyo kodwa besihlukulusa.
Ibikwa seyavuselelwa leyo ndawo eyayisetshenziswa ukuhlukumeza abalandeli bamabandla aphikisayo. Abadala abaziwayo ukuba bengabalandeli bala mabandla bethathwa emadabukakusa besiwa kuleyo ndawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abasakhulayo beZimbabwe abaphatheke umncintiswano wokuthuthukisa imisebenzi yesayensi owe-First Global Challenge oqhutshelwa ngapha esigodlweni seMelika eWashington DC banqobile kuhlandla lakuqala lamuhla. Abasakhulayo laba ngabantwana besikolo abayisitshiyagalombili abavela izikolo ezijiyeneyo zesecondary njalo bebencintisana lelizwe leSlovenia leleSaint Kitts and Nevis betshengisa ubungcwethi babo ekuhlambululeni amanzi. Bale robot abalilungisileyo elikhangelane lomsebenzi lo. Abasakhulayo laba babuye ngapha phansi kohlelo lwe-Science, Technology, Engineering and Mathematics kumbe i-STEM ngamafitshane. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomkhokheli wabantwana laba unkosazana Aritha Mare.
Vashangobva mukutamba match yavo yekutanga MD tikufara.
Basanda qeda ukudlala umdlalo wabo wokuqala njalo siyajabula kakhulu ngoba batshengise ubutshantsho babo. Obekukhangelelwe kulomdlalo ukuthi bathathe amabhola amela amanzi ahlanzekileyo bayewafaka lapho amela abekhona. Konke lokuthi irobot lenelise ukuma lodwa. Konke lokhu bakwenelisile. Sijabulile kakhulu.
Sinewe match na
silomunye njalo umdlalo ngo 1:34 PM nomunye oka 4:36 PM ilanga selisiyachona. Lesi isikhathi sakhona pha eMelika.
Alo ke ngukhosazana Aretha Mare ukhokhela abantwana besikolo beZimbabwe abaphatheke umncintiswano weFirst Global Challenge ovulwe izolo ngapha eMelika. Abasakhulayo emabandleni aphikisayo bathi sebediniwe ngabantu abavumbuluka sekuyiwa kukhetho bencintisa isikhundla sikamongameli ngaphansi kwamabandla aphikisayo okuphetha sekuphazamisa impumela yokhetho njalo kusenza umongameli Robert Mugabe weZANU-PF abuyele embusweni isikhathi sonke. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
United
we conquer.
Abasakhulayo bathi bathethele linyathelo ukwenqabela iphutha elenzakala ngo-2008 lapho kwaba lokudonselana kwamavoti phakathi kwababencintisana lomongameli Robert Mugabe kwamsiza ukubuyela esikhundleni. Lokhu kuphume kuphawulwa okusemthethweni umkhankaso wokudinga ozancintisa emela amabandla aphikisayo owe-hashtag no vote splitting campaign phansi kwenhlanganiso ye-United Citizens Alliance UCA emkhosini owenzelwe eCotney Hotel eHarare. Omunye wabasakhulayo laba kungunkosazana Thabisile Ncube osebenza labe Concerned Citizens Board Network of Zimbabwe laba mabandla ezombusazwe aphikisayo.
Silamaqembu amaningi. Amanye akhona pho ungudalwa nje from Norway and abanye bakhona nje ukuza kwabo njengama-opposition parties baya bengezi ngiqiniso. Baya besiza nje ukuthi bezobangela ingxabano ebantwini beconfuse abantu.
Unkosazana Leah Nyarai Mthandwa nguye unobhala jikelele ebandleni leFreedom Front enguye njalo umgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazane kilo.
Yena lo muntu ezafaka ballot paper umuntu esiyavotela sonkeni sibanzi. Akulo ukuthi kulozibani bekuzibani akuyenzela futhi ukuthi sinje kathe sikhanyela kulama-political parties afika 27 i-ballot paper lakhona labe lingakanani nabantu abayi 27. So we found it necessary ukuthi sidinge umuntu oyi-1 ozahamba ayemela i-coalition yonke ukuthi savote okwenzakala ngo-2008.
Bathi bafisa okhethwayo ukuncintisa emela umanyano wamabandla aphikisayo kube ngosesemutsha.
And umongameli wakhona ufanele abe ele background eclean.
Abasakhulayo laba bathi yikhona bezabhoda elizwe lonke ukhankasela ukusekelwa kozancintisa emele amabandla wonke aphikisayo. Hathi lokho obekusenzakala kusikhathi esedlule bethi ngoba kuyikho okwenze ilizwe libe lokhe libhoda kungayiwandawo uZulu eqhubeka ebhekana lenkinga ezifanayo sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeSomalia ebeselile nsuku ezingamachumi amabili lantathu lingelabo lembu be-internet selilabo. Kulamasotsha angamachumi amathathu lane akwele Cameroon asenyamalele elwandle ngemva kokugenquka komkhumbi akade bekuwo emkhunjini lo lebhakasi Peninsula. Kwezempila kahle izinga lokuthola usizo lokwelatshwa lezinye indingeko ezehlukene esibhedlela sempilo Central Hospital seliye lehla kakhulu njalo abantu bathi uhulumende kangenele alungise inkinga ezibhekane lezisebenzi kunye lezigulane esibhedlela lesi. Unompumelelo moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukudinga impilo esibhedlela sempilo Central Hospital sekulizaba ngoba izigulane ezinenyi ziyakhonona ngesiphatho abasitholayo kusukela ekuhlanzekeni kusiya ekwelatshweni lakwababhubhela khona. Izigulane labaphelekezeli balinda amahola amade kundwendwe zesibhedlela ngoba imitshina yamakhompyutha eminye ayisebenzi ukuthi esebenzayo ayila basebenzi. Umnumzana Charles Thomas obezolanda isidumbu sesihlobo sakhe uthi isidensi esilezisebenzi zempilo sidinga ukuba uhulumende angenele ngoba indwendwe zinde njalo azihambi.
Ngiyacela zonke iziphathamandla izinkokheli zikahulumende esazikhetha ukuthi zibe zinkokheli zethu kusukisela la umongameli welizwe labo abasekeli bakhe beke bezolayina empilo begqoke idisguise bakubone ukuthi abantu baphathwa njani. Bengezwa ngabantu, sina sifuna bazibonele njengoba bezizisebenzi.
Angeke siphile ngempilo enje ngoba isibhedlela ngeseni. Besilesifiso sokuthi ngoba nje wasifike ngo-9 lapha besithi sisaphuma before 10 ukuthi ngase siqedile sayadinga imali ezihluphayo.
Umnumzana George Muzamba uthi uhlupho olusempilo Central Hospital yikusilela kwesiphangiphangi sokusiza abantu abaze esibhedlela kunye lobugwelegwele.
Isiphangiphangi sekuncediswa. Akusela siphangiphangi lesana ukuthi umuntu angabona abantu eyokuthiwa. Sekule ethiwa yi-procedure. Manje ukuthi hlalani la, computers are down, this and that. Lokho siyakubona sibili ukuthi i-computer, of course, to make a long story short, ngibona ukuthi every responsible citizen of Zimbabwe usephakathi kwaleyi nto ukuthi.
Unkosikazi Mary Maseko uthi isikhathi asebe sihlale ekuthatheni isidumbu sesiside njalo kumele baye la kwezinye indwendwe zokuthatha imali ethi kulezi insuku kuyaqanda omongikazi bazihlalela kumahitha kuba nzima ukusukuma.
Sifika ngamakota past 9 ekuseni sizozama ukuthi sikilisidumbu but isikhathi sesihlale lapha sesiside kakhulu. Ongangukuthi nxa ukuthi uyabe umuntu osesizini udatukele ulahlekile uyafisa ukuthi ngawe uyancediswa masinyane uyehlanganiswa okunye ngiyalenzisuka imali iyahlupha kwabe yabuzama ukuthi uplie ngapho ugijima emabhenki uyezama ukuthi uhlanganise izimali umsebenzi uyenziwuphi but konke khonaokho awuhlangani lakho uyathi ufika lapha ezinesikhathi unethi uyathi ungena unensaphuma uthi uzama umchaliseli uhlupho lakho ethi ngiyabuya kathesi uyagodela baya befaka amahita ngaphansi kwamatafula akulalutho uyabe lwenza iproblemu yakho omchasisela yona akayizwisisi vele njalo kafuni ukuyizwisa ngoba kafuni ukusuka kwangaphani okulesikhudumezi khona.
Umnumzana Balindi Mpofu uthe ukutholiswa impilo empilo Central Hospital akuhlelekanga ngoba loba umuntu engene engozini yemota evuza igazi bayathatha isikhathi ukuthi bakwelaphe sekugijinyiswa imali kule mpilo yabantu.
Nxa ungumuntu sinye sikhathi nanzelela omunye umuntu ukuthi usehluphweni njalo ulesikhathi sokuthi asebenze with time.
Udokotela Solwayo Ngwenya, u-clinical specialist wempilo Central Hospital, uthe indwendwe azisoke zaswelakala esibhedlela njalo ukufa kwemitshina yamakhompyutha kuyafana lokuhamba kwamandla kagetsi.
Ikhona nje ukuthi amala endlela khona akulani emangalisayo lapho. So kuyafana lokuthi wena amagetsi angahambi emzini wakho anti ezinye izinto ziyathula kodwa amagetsi engabuya kusebenza. Yikho-ke amakhompyutha yinto ezilabo-technicalities ziyakwanisa ukuthi lazo zike zithule ndijana ziphinde zivuswe njalo. Akusatsho ukuthi khona kuthiwa isibhedlela kasela amakhompyutha.
Isibhedlela sempilo Central Hospital savulwa ngoNcwabakazi 1958. Ezinye izindlu zakhona sezidingwa ukwakhiwa kutsha kunye leminye imitshina njalo lezisebenzi zesibhedlela zikhombisa ukudinwa emsebenzini njengokuguga kwesibhedlela ngoba bahola nzima lesiphatho sikamqhathi sibatshiya bengelathando lomsebenzi. Ngimele iStudio 7 yobulawayo empilo Central Hospital ngingunompumelelo Moyo.
Izakhamizi zedethe esigabeni seMathebelele North aduzele Wange National Park zithi zithole nzima ngengwe esibulele izifuyo. Izakhamizi zalumango zithi zithole nzima ngenyamazana zendle ezibalisa izilwane, indlovu, lengwe eseziqale ukukhathaza kathesi. Sixoxe lesinye sezakhamuzi umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Into engakutshela wona ukuthi lokho sithwele nzima lenyamazana zeganga ngikuluma kanje. So kule ingwe isehluphile, siyidlile imbuzi ezikwana 6 esigabeni esihlala kiso lapha edete lapha emagoli la, but siyahlukuluzeka kakhulu ngenxa yokuthi nxa sitshela abantu abakhangela inyamazana zeganga lezi kukhanya abasithathi serious.
Nxa usithi zihluphile kuyini okwenzakalayo kahle kahle?
Ilumi imbuzi ingwe leyi duzane letara laphana emagoli nxa usulanda idete ungakafiki egridini leli nxa suzafike edete. I think imbuzi ezikwana ezilinywe kathesi zifika kuma 5 and iphose yalumu omunye umama obusuku ezama ukuyovala igedi lazi waphongukuzwa siyitshinga khonaphana wathi selayithilayithi wawuthola ha ingwe izihlalele khonapho lapho yayikhe yabamba khona imbuzi. Obusuku obudlulele obubili lo iyebamba imbuzi kamakhelwane but ayisakwanisanga ukuthi idonse iyodlela egangeni.
Zona-ke ezinye inyamazane ezifana lezilwane esiza ukuthi bezilithwalise nzima, zona-ke lezi nsuku kuhamba njani?
Izilwane ngemuva kokutshaya leziyana lembobhe ezimpili leziyana ezibili leziyana kuyakhanya ukuthi ike yadlula enye yangkhona eyinduna eyabe ike yadlula ezibayeni khonaphana leganga lapho kuhamba khona abantwana nxa besiye esikolo besiye edikti abavele emagoni ngapha. But at least indaba yezilwane at least ingcono. Indaba esihluphile engwe ingwe leyi sesithwele amagaba avuzayo ukuthi yenze ukunda izifuyo ezibayeni.
Alo-ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le edede. Kulabo somabhizimusi edolobheni le-Plumtree abalahlekelwe impahla engena kuzigidi lezigidi zamadola izolo ngemva kokuqhamuka kwemlilo otshise izitolo zabo ezinini complex. Okudanise osomabhizimusi lezakhamuzi ukuthi umlilo lo uthe waze wazicitshela umanisipala engathumelanga imota ezicitsha umlilo eze-fire brigade ngoba isithi imota yakhona abalayo ifile. Imfanekiso ethethwe ngababone umlilo lo iveza inqwabanqwaba zemali ezithileyo. Indawo ezithileyo zigoqela ibhizimusi eboleka abantu imali kanye lesitolo esithengisa insimbi zemota ese-Same Time Motors. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lo mnini ibhizimusi uMbusi Mpofu yena othi ulahlekelwe impahla edlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu $150,000.
Angikwazi kahle kahle lamuntu kuhambe njani kodwa ke kuqale emuva kwe-building le kade sikuyo yikho la okubonakale khona intuthu iphuma phezulu kwe-roofing ngoba eshopu yami mina lo kade phakathi umfanami akade thengisa phakathi kade ngaboni ukuthi kuyatsha. Abantu abaphandle yibo kade bebona ukuthi kuyatsha. Kuqaleke erumini elilodwa base behamba besiyaphula-ke phakathi kulelo room bathe bephula phakathi-ke bathola ukuthi sokulentuthu akusangeneke erumini bagijima-ke baye-city council. Yikho kuqala komlilo uqale ngaleyo ndlela.
Ukweya kwishopu kube lo monakalo onganani?
Eshopu yami kube lo monakalo ongayenza laphana ku-$150,000-$160,000.
Kuyini okuthileyo?
Okuthileyo ukuthi ama-spares ami wonke ama-spares ikade siyawoda kuthi roughly konke kwatsha lama-video cameras ami bengumuntu oyenza ngenza ama-videos ukushuta ama-weddings kwatsha ama-cameras ami wonke lama-studio lights yonke nje into kade ngiyisebenzisa laphana ethile yonke.
Ngumonakalo omkhulu lo baba uMpofu silusizi ngalokho manje ubule insurance yini?
Kade ngingalayo insurance ngoba ukuba le insurance kunzima kakhulu kulele lakithi kunzima kakhulu ngoba singabantu abamnyama ama-business siyabe sincenga akulula uyenza uncenga. So bengingalayo insurance bengingakafikelele lapho ukuthi ngaba le insurance kodwa kade sengidenga isitendi sami se-business ukuthi ngazi yakhele yami i-business insurance kade ngingalayo.
Ikhansili iyona ithini? Sizwa kuthiwa le mota ye-fire brigade iphuzile ukubuya.
Kati ngekho sibili kati fona imota ma ngisizwa laphana kuthiwe iyolungiswa iye ku service so imota kadingekho.
Lo ke ngumnumzana Mbusi Mpofu, umnini muzi we Same Time Motors, engenye yamabhizimusi athe yaba ngumlotha ePlumtree izolo. Okuhlelo Zimbabwe tuthe asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa beFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lamhlanje siqhubeka ngodaba lobukhosi bamaNdebele. Lapha-ke sizwa-ke umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo ozalwa endlini yesikhosini ephikisana kungxoxompikisano lomnumzana lembono kamnumzana David Mhabinyana Ngwenya inyanga.
Umntwana onguye ofanele ukuthi abambe ubukhosi bamaNdebele kusukela ngalesi sikhathi kuzafanele aphume endlini yalobhengula endlini kaNyamande ngoba uNyamande nguye lapha intonga yobukhosi bamaNdebele esele khona. Ngakho yilo ibanga esikulo khathesi.
Ye, ngamafutshane-ke ungathini ngomnumzana Raphael Stanley Khumalo?
Bakuningi abazitshintsha izibongo bezisusa ezibongweni zabo lapho abakhulele khona bezenza okhumalo. Abanye bayabe liqiniso, abanye kungasilo qiniso. Asikwazi, mina ngingukhumalo ozalwa endlini yalobhengula, angingeke ngikhulumele indlu kahlangabeza ukuthi nguye yini wakokhumalo loba hhayi.
Akutsho-ke baba Ngwenya ukuthi likuthethe ngapho ukuthi lidingeke lo oseyaba yinkosi.
Inkosi kayidingwa, iyamila phakathi kwabantu. Yikho osemilile uRaphael, ake mbuyele emuva kancane. Ngithi mina ulobhengula uyaziwa na lapha lele khona, ulobhengula wabuyiswa na, konke lezo zinto yizi izinto ezenza ukuthi kungabi lula ukuthi ulobhengula indlu yakhe ivuke. Now uRaphael usemilile emila endlini kahlangabeza owabulawa ngulobhengula embulalela lubonobo bukhosi. Yikho ngale ndlela simlandela ngoba sibona ukuthi nguyo qotho. Mina-ke ngiqalise into yamakhumalo ngifakwa nguChief Gareth Masuku ngo-1976. Yikho I am the longest survivor entweni yonale yamakhumalo. Lokonke lokho abakwenzayo iminyaka yonke le bebengaphi. Inkosi esiyifunayo inkosi ezaba le-kingdom, hatshi inkosi ezaba yifanika lo. Yikho ngaleyo ndlela inkosi uRaphael iyinkosi yakomthwakazi.
Izinyanga zilomlando wazo esiqondana lazo, azingeni endlini yobukhosi zibe sezidunga endlini yobukhosi. Wena uyinyanga enkulu njalo ehloniphekayo, njalo kuhle ukuthi uhlonipheke ngobunyanga, hatshi ngokuthi udunge indlu yobukhosi.
Alo-ke ngumnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo endlini yenkosi yamaNdebele obexoxa lomnumzana David Mhabinyana Ngwenya. Iqembu lebhola lokuhaqa elabadlali abaleminyaka engaphansi kwamachumi amabili lanye lidlale okubukekayo emncintisweni wenkezo yomhlaba odlalelwa esigodlweni seBotswana iGaborone, lapho liqede lingelesitshiyagalombili phakathi kwamaqembu amachumi lamabili. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMathini Ngwenya usiphalo ludaba iseGaborone.
Iqembu leZimbabwe liqale ngolahlekelwa imidlalo yalo emibili, lidlala lele Australia kanye leSouth Africa, kodwa ladlala kuhle emibili elandelayo noma nje lehluleka ukungena kumaqembu ayisishiyagalombili angaphezulu. IZimbabwe iqede ngomdlalo leBotswana ngomgqibelo, kudingwa iqembu elingacina limi kuhlandla lesishiyagalombili kumbe elechumi. IZimbabwe inqobe ngemiklomelo A56 kuleyi 41 eyeBotswana, okuthabise umqeqetshi waleli qembu unkosazana Rupafatso Mutsawuki.
So excited, you know, we're so happy. Everyone else is happy.
Busijabulisile, abanye abadlali esibabone lapha bazangena kuqembu labadala elisinya team ngendlela abadlale ngayo.
Siyabonga Martin, selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.